isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 6 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje. Lanxa umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa isithi balithumi kuphela abantu asebefele kudlakela oluqondiswe kwabokuza elizweni lakhe, inhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum ithi sokufe abantu abedlula amathumi amabili abagoqela abavela eZimbabwe.
Kodwa namhlanje sambaba sokuvele futhi ukuthi batholakala abanye ababili, njengoba usisho nje ukuthi abathathe eKatlehong, kwaphinde kwavela lo owase Spring, kwaphinde kwavela lo oshayiswe imoto, kuzibethe sifikile mpela emashumi amabili. Kanti-ke kulo oshone eSpring, omunye uye wadutshulwa yisizalwane salapha eSouth Africa.
Ibandla le-MDC lithi kusukela livinjelwa ngamapholisa inhlelo zalo zokutshengisela elizweni, lilokhu lisalelwa ukuqhuba imihlangano yokuhlela inhlelo zebandla kungakhathelekile ukuthi yenzelwa ezindlini kumbe kwezinye indawo.
Iluveve iphumula ibulawo South batisaphile then ithi magwedo iphumelele ukuthi yenze, kodwa uzwa kathesi kuthiwa ucheya wangukhona usamoni ukuthi kusasa avukeliwe emapholiseni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Lanxa umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa isithi balithumi kuphela abantu asebefele kudlame oluqondiswe kwabokuza elizweni lakhe, inhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum ithi sokutshone abantu abedlula amathumi amabili abagoqela abavela eZimbabwe. Emazwini awethule izolo, umongameli Ramaphosa uthe phakathi kwabalithumi laba, ababili kuphela ngabakwamanye amazwe. Izolo kubikwa kutholakale izizalwane zeZimbabwe ezintathu zitshonile njalo zitshisiwe eKatlehong. Isiphathamandla se-Africa Diaspora Forum umnumzana Vosomoze Sibanda uthi umongameli Ramaphosa ukhanya engazimiselanga ukuqeda lolu dlakela.
Kwasizwisisi kahle ukuthi umongameli inkulumo yakhe lena ukhuluma ukuthi mhlawumbe yilabo abamxwayisayo abangakwazi ukumxwayisa bamtshela iqiniso, kodwa siyazi ukuthi inkulumo yakhe ayiyethu langonyaka ophelile ngabantu bokuza naye iyasitshela ukuthi cha, empeleni umongameli kusho ukuthi akathandisisi kahle abantu bokuza. Ngoba inkulumo yakhe mayisithi ebantwini abalishumi ababili kuphela ngabokuza ngaphandle abashonileyo, uchaza sobala ukuthi ukhuthaza abantu bala eSouth Africa ukuthi baqhubeke ngokuhlasela abantu bangaphandle, ngoba inkulumo le ichaza ukuthi ma abantu bashonile abayishiya kanombili bengaba lapha eSouth Africa kusho ukuthi abantu bangaphandle babahlasela abala ekhaya. Leyo nkulumo uthi ukuthi inkulumo ezocasula abantu balapha abayitshela ukuthi cha ukuthi bahlasele baphakane bayohlasela abantu bokuza. Ngokunjalo inkulumo kamongameli ayisiphathanga kahle kakhulu neze, kanti sizwe nondunankulu walapha eGauteng nayo ephinda futhi ekhulume enye inkulumo eyasiphica ingqondo, ukuthi kanti manje kwenzakalani kahlehle, ngoba uye wathi yena ekusheni kwamabhizinisi namabhizinisi awalapha eSouth Africa yasho, njengoba kusisha amabhizinisi ala eSouth Africa kusho ukuthi abantu bokuza nabo bayashisa amabhizinisi. So uhulumeni weSouth Africa njengamanje usasixakile wena mfowethu, sixakeke kakhulu impela ukuthi kahlehle kwenzakalani, ngoba lolu dlame sokusobala ukuthi lusuka kubomongameli.
Lina ngokwazi kwenu lingathi bangaki asebefele kulolu dlakela, njalo abayizizalwane zeZimbabwe labo bengaba bangaki?
Izizalwane zeSouth Africa njengamanje ngentambama ukhona omunye oshayiswe imoto, ubekatshontsha loyo washayiswa imoto ke engani ethi uyabaleka, kwathi omunye lapha eSprings zikhona khona mpela izizalwane zeSouth Africa ezishonile, kodwa akazifiki nakuyingxenye ephakathi nendawo kunalabo ababuya ngaphandle. Abantu asebeshonile esesikuthola kahlehle ukuthi njengoba ngisho ukuthi umongameli ukhuluma ngokuthi kuye kwathiwa namhlanje emini abantu asebeshonile kuthiwe sebeyisikhombisa, kanti besisazi ngaleso sikhathi ukuthi inani labantu kade sibabala ngezigameko ezenzeka kana bese liyofika emashumi namabili, ngoba bese lilapho ekade sizithole kahle bese lifike lapho kuyishumi nane. Kodwa namhlanje ntambama sokuvele futhi ukuthi kwatholakala abanye ababili, njengoba usisho nje ukuthi abathathe eKatlehong, kwaphinde kwavela lo owase Spring, kwaphinde kwavela lo oshayiswe imoto, kusho bese sifikile mpela emashumi namabili. Kanti-ke kulo oshone eSpring, omunye uye wadutshulwa yisizalwane salapha eSouth Africa ekade siqashise okuza indawo yokuthi asebenzele khona. So ngoba engathandi lento ebesenzakala lo ngasela South Africa wathi mayibona abantu beza bezohlasela umuntu lo amkhashisa indawo yokusebenzela wasephuma ke endlini ethi hayibo animena ke nihambe nike le nto eniyenzayo abantu babukeka besiza ngodlame ngakho wasethatha ke isibhamu sakhe semthethweni wasedubulake kwasekudubuleka omunye washona njengoba sikhuluma nje boshiwe lowo baba omunye udubuleke walimala kodwa inhloso yakhe bekuyukuthi avikele ukukhomba khona sobala ukuthi kunabantu abaningi abangabuthandi obugebengu obenzakalayo
abezimbabwe ngeke litshe ukuthi kufa bangaki ngokwazi kwenu kalilawo amanani
amanani empeleni kasinawo ngoba enye into esesiyibona njengoba bengengasho izolo sibona khona ukuthi uhulumele kungathi uyenza ngakho konke angakwanelisa ukuthi imininingwane ngokuthi kushone bani kwenzakala ke ngiyethe ingaphumeli ngaphandle ingaziwa
lo ngumnumzana Fusumuzi Sibanda wenhlanganiso emela izizalwane zakwamanye amazwe kele South Africa Africa Diaspora Forum obexoxa icingweni lo ntungameli Nkomo we Studio 7. Ibandla le-MDC lithi kusukela livinjelwa ngamapholisa inhlelo zalo zokutshengisela elizweni. Lilokhu lisalelwa ukuqhuba imihlangano yokuhlela inhlelo zebandla kungakhathalekile ukuthi yenzelwa ezindlini kumbe hayi. Ibandla leli lithi lichithelwe imihlangano emithathu emalokitshini ngamapholisa abesithi bebengacelanga imvumo kubo. Isiphathamandla se-MDC kobulawayo unkosazana Dendai Masocha utshele uChris Gande we-Studio 7 ukuthi amapholisa asebenzisa umthetho loma ozamele welame oyiphosa kodwa awukethulwa ngoba umongameli Emerson Mnangagwa engakawusayini.
Ye, mne wethu Chris kuliqiniso sibili ngoba besilemhlangano yama structures ebesiyenza but silamanye ama district esingasayini lisanga ukuthi siwayenze ngoba sesidisruptwe ngamapolice.
Bathi kuyini okubangela ukuthi bamisa imhlangano yenu?
Bathi kubona akusavunyelwa ukuthi abantu babuthane be more than 7 kumbe 10 akusekho emthethweni. So ngingazi kodwa umthetho wona okwama structures angiboni ukuthi umthetho ongasenqabela ukuthi siholde ama meetings ethu ngoba yona izani iyayenza ama meetings aya ama structures sathi vele sisenza ama meetings singaba notifyanga kodwa kathesi ever since esiyadi sinikeza ama demo sibe ngani sebefuna ukuqinisa umthetho kodwa iphosa ayihambelani lakho kuyavunyelwa ukuthi hold ama meetings ethu ama structures ngalani lama police la sathi vele siwayenza kusukela the formation of this party ama structural meetings ayayenziwa avunyelwe kodwa sinanzelela ukuthi inuveve iphumula ibulawa south but disruptile then iphumagwego iphumelele ukuthi yenze kodwa uzwa kathethi kuthiwa uchair wangkhona usamoni ukuthi kusasa avulele uye emapholiseni.
Manje liza yenza njani imihlangano yenu lokulungisa ibandla ukuqoqa inhlelo zenu?
Thina kasisoze sinqatshelwe yizanu ngoba izanu yona ijonge ukuthi kusiyafika i-2023 cabanga ukuthi by so doing izase wikena but thina siyawazi ama strategies abo vele kusukela the formation of the party ukuthi bayazama indlela zonke but bayehluleka. Thina ama meetings zawawoza sivele sizimisele ukuthi ama meetings and we will find a way out ukuthi sikwenze njani ngoba iphosa kayikutsho khona lokho. We are going against iphosa yangkhona ngoba even amendiwe lobuyenziweni khona ngale parliament but I'm told ukuthi lo president akayisayinileyo iphosa yangkhona enje. So I don't think ukuthi semthethweni abakwenzayo i-victimization nje kuhlukuluza i-opposition party.
Yona imihlangano yakhona liyaba liyenzela ngaphi yona le ecithwa?
Imihlangano le siyabe silama venues eminingi yangkhona siyenzela ezindlini zabantu. Ama traditional venues ethu ama structures kulapho kuyabe kuholdelwa khona ama meetings esivele siyenzela khona. Akula muntu oyabe xabana lo muntu kumbe yabe chaya ini kuyabe kuyivele kungama meetings nje ethu esijayele ukuthi siwayenze sihlangane siqoqe ngomhlangano wethu.
Sikhangele olunye udaba lokubana ibandla selizenelisa iminyaka engamachumi amabili sizwa kuthiwa kulombuthano omkhulu ozenziwa. Liqoqani lina njengobulawayo?
Hayi thina njengobulawayo siqoqa ukuthi sizohamba ngobuningi mne wethu siyejabulela ukufikisa iminyaka engu-20 lanxa kungela nto yokujabulela mne wethu ngoba abantu basebuhlungwini abantu bahlukuzekile njengoba usazi ukuthi umuma weZimbabwe kunjani. Abanye abafo wethu ngokudubeka ngendaba yomkhono omunye wethu babalekile baya eGoli thola ukuthi abanye bathishelwe izinto abanye babulewe. So kimi akula nto yokujabulela kodwa kimi isililo yibuhlungu ngikhalela ilizwe lami iZimbabwe labafo wethu
lo ke ngonkosazana Dendai Masocha umgcini sihlalo webandla le-MDC kobulawayo ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekhonale kobulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo namhla. Elezimbabwe linqotshwe ngeleSomalia 1-0 emdlalweni weFIFA World Cup okuqala udlalelwe eHajj Hassan Gaulat edolobheni leDjibouti. Elezimbabwe libika belilamathuba amaningi awokunqoba kodwa lehluleka. Iqembu leSomalia elaziwa ngokuthi yi-Ocean Stars lisezingeni eliphansi kakhulu nxa liqathaniswa lele Zimbabwe njalo ngokwakuqala ukuthi linqobe kulimdlalo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano eCape Town kwele South Africa labo somabhizimusi eceleni kulokwalowo oweWorld Economic Forum lapho agcizelele ukuthi abosomabhizimusi bezovula imisebenzi yabo eZimbabwe njalo kulenhlelo eziningi zokuthi basebenze kuhle elizweni. Ngakwelinye icele osaphethe isikhundla sikamongameli Mnangagwa umnumzana Kembo Mahati uthi abantu abasoze belambe elizweni lanxa izulu lingananga kuhle ngoba uhulumende ulenhlelo eziningi zokuqeda lolu hlupho. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli bethu abasithumela ngawo ku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 ku
+12024650318. Ngiphela e-Studio 7 iyihambiselele umbiko uhulumende weZimbabwe. Sesiginiwe thina ngokubulawela abantwana kwelezansi Afrika, abantwana bebaleka ezweni labo, izwe labo elilapho konke, kodwa ngesizathu sokuthi libanjwe kubi ngabalibuzayo. Selingathi leli lizwe yilizwe lezikepheli kuphela. Abahlale phansi njengobukhokheli babone ukubana bayakhipha izinto ezenza ilizwe leli lidale izikepheli. Abantu abethu bangaphenduka bazosebenza lapha emakhaya. Okwabo yikukakamisa ipolitiki. Asidli ipolitiki. Thina sicela ilizwe leli libuye lesimeni abalithatha siyilo lona livele emabhulwini. Siyakubona thina abanye ukuthi amabhulu ayengcono kulani line likhona manje. Sicela ndlube bele Zimbabwe kobulawayo.
Linjani mthakazi, ngiyalibingelela lapha. Akulanto enhle lapha ngendaba leyenzakalayo eSouth Africa. Manje uphinde kuzwisa ubuhlungu kakhulu umdala nalo umnaya kwalo. Abantu bangaze ba-expect ukuthi angakhuluma olunye ulutho nge-xenophobia kumbe akhulume olunye ulutho olungcono nje ngama-South Africa, ngabantu beZimbabwe laba babulawayo. Okokuqala, into eyenzakalayo kubulala abantu, abantu beyibulawa kabuhlungu kanje, kuye kayisiyo into entsha, into yansuku zonke, ngoba lakhona le lapha suka kona vele uthiya la kuye vele kubulawa abantu. Kuyamangalisa lokudala ngikwazi ngomhlobo bani umuntu onjani vele nalo muntu. Sesidiniwe ngayo thina, sesidiniwe ngalo muntu.
Bakithi lokhu kwenziwa ngama-South African, heya, shiwa ngikwazi ukuthi kunje, kuyabe kungenene. Hayi kunzima shuwa. Ngabe manxa bekwazi, ngabe babuza amaZimbabwe ukuthi indaba maZimbabwe libuya eSouth Africa. Labo kuzaba yenza kunoko kwasenzayo ngoba thina lati sesikhipha amakhiwa sisithi hayi amakhiwa lawa asoba lapha sibaxotsha sisibathathela izinto. Sicabanga ngathi singabathathela siyahle sihlale siright. Labo kuzaba yenza kade siyadubeka sesigcwele amazwe wonke seze sixotshwa ngama-South African sesingalazi ilizwe le-South Africa sikhanjiswe ukuthi saxotshe abantu abasinika imisebenzi.
Ngivuke njani basakazi abahle bakithi ngidifaka wami ubono. Ngizwabuhlungu kakhulu ngodaba okade lukhulunywa nguMinister of Energy. Uzama ukutshela umhlaba ukuthi amaNdebele kabasibo abantu beZimbabwe. Amagama akhe ayize njalo buhlungu kakhulu. Kunomntwana osithethise kuliviki wakhipha zonke inhlamba zomhlaba, zonke inhlamba esithethisa amaNdebele. ngethemba lokuthi lowo mntwana ube ngcono kakhulu kulalo ubaba usitshela ukuthi khona bona bagcina abantu bakaamzilikazi bebale kuchapa. Kasiwa iqiniso lelo, bangezelela ihistory yabo abayibhalayo engcolileyo.
Sanibonani balasakazi be-Studio 7. Ngendlela engibona ngakhona e-South Africa lapha akukho right, akumanga kahle. Abantu bahlaselwa, babulawa, imoto zabantu ziyatshiswa, amashopu abantu agqekezwa, kodwa uhulumende ukhona, umuntu ongabe uyavikela yonke le nto le. Before into le isenzeka bayimemezela ukuthi bazoyenza, uhulumende akathatha ngaction, abafaka ngamasosha, abafaka ngamapolisa, ama-special unit abafaka. Akukho kuhle ukuthi uhambe wathenga into zakho zibuye zithathwa nje mahhala, abantu bebebulala abantu mahhala.
Ninjani, ninjani, ZANU-PF, njani? Hhayi, mina ngi-right kakhulu. Paulos, Paulos, Paulos wakaNdebele ila e-South Africa, kodwa hhayi ekhaya, ngisuka lapha eZimbabwe ngase-Plumtree, kulapha engiphuma khona. Ngabe linjani kodwa lapho?
Okhulumayo umlamuli wakoNdebele, ukhuluma ngisendaweni ye-South Africa. Yena maye sezefika amazwi ukuthi eZimbabwe asikho kithi, sofuze siyenze njani ke?
Hayi, mina ngincuke ngikhulumanisa ukuthiwana leke sisizwa nje amahemuhemu ezinto zonke lezi ezenzakalayo kule South Africa, abantu bechaywa bathinithini. Ngiyathanda ukuthi abantu sibele umngqondo, ngoba ngibona abantu abamnyama abansundu bechayana bona bebodwa, bethi abanye abantu abansundu ngabantu bokuza, kanti laba abamhlophe kade bebaliswa kuqala sebeye ngaphi? Yiba makuthiwa ngama-investors amakula ama-India obani bani konke la makhiwa konke, yibo sebengcono ukwedlula thina abantu abamnyama. Yena lo muntu ukhethiwe ukuba yi-member of parliament, kodwa utshela abaye abantu ukuthi labaye abantu azoba lapha. Uhlubona ukuthi abantu be-Africa they are all corrupt ngendlela abayenza ngayo. Isadiki bikhukhumeza kakhulu umkhokheli weZimbabwe esangu-Robert Phila laphana, nxa engena belitshaya izandla bengawusiza ndaba zitshayelane. Hhayi, ayisikho. Ngiyabonga baleli.
Lawo ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa-ke ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Njalo zithando njengoba lisazi-ke ukuthi siya live streama lapha kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele. Njalo silabanye-ke abalaleli abasixhasayo lapha. Silo Lindsay Hammond othi litshona njani macala, hayi sitshonile kakhulu. Njalo silo JD Junior Dube othi livuke njani msakazi, nani bantu bakithi, khona iSouth Africa safuneki kodwa Zimbabwe ingabe iyolunga nini ekhaya lethu. Usikhumbuzo Mlalazi uthi iZimbabwe is open for the investors to look north of River Limpopo when the time is right, God will make it happen. Toboka, iZimbabwe ifana wayithi bhadla inkalakatha inhlamba. U-Alpha Phokane Manyele udeliwe nkwena uthi good morning Zimbabwe. Siyabonga ke ukuthi liyasilandela lapha-ke kuhlelo lwethu. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhloko kahulumende weBrithani umnumzana Boris Johnson uqhubekele phambili izolo ngokuthi kube lokhetho kulelo lizwe lanxa ehluliwe edale lephalamende, njalo umne wabo layitshiye umsebenzi kuleli dale. Uthi kufanele kube lokhetho ukwenzela ukuthi abantu bavote ukuthi eleBrithani lisuke kumanyano we-European Union ekupheleni kwenyanga ezayo kungelasivumelwano kumbe sikhona. Umnini weqhude elibizwa ngokuthi Maurice Elefrance endaweni ye-Saint-Pierre-d'Orléans elamangalelwa ngomakhelwane besithi libanga umsindo litholakale lingalacala emthethwandaba walelo lizwe. UMahluli uthe kuyimvelo ukuthi iqhude likhale. Udaba lolu lwalandelwa ngabaningi emhlabeni jikelele ngoba iningi lisithi kutshengisa kungahlalisani kuhle kwabantu, ikakhulu abavela emadolobheni besiya emakhaya. umnini weqhudelo uthi wazama ukulixelibezela ukuthi lingakhali ngokuvala isilugu salo ngamaphepha amnyama ukwenzela ukuthi lingaboni ukuthi sokusile. Kodwa laqhubeka lanxa kunjalo okwazondisa umakhelwane okwenza baya emthethwandaba. Kwezenzakala eMelika namhla sicubungula ukuthi kambe udlakela lokukhethana ngemihlobo lubhahile yini kuleli lizwe sesiqathanisa lengxabangxoza eqhubeka eSouth Africa. Sixoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe yomnumzana Dan Moyo oweVirginia.
Well, sesiqala ukuyibona nje since ngombuso kaTrump ngoba ngendlela akhuluma ngayo njengomongameli welizwe uthuka akhulume ngendlela e-insider abantu abazitshela ukuthi bona yizi izizalwane zala ukuthi babhekele izizalwane zangaphandle phansi bazibone ezifu ziyi-problem elizweni labo. So yeah, kukhona lapha but akukafiki kule stage ukuthi izizalwane zona ngokwazi esiziphumela ngaphandle zizama ukuthi zichaye abantu abaphuma ngaphandle and all that. So yeah, kukhona siyakubona because even ama shootings khona ishooting yenzakala eTexas umuntu lo uchilo ukuthi yena uinspire the way I guess upresident akhuluma ngakhona ukuthi laba abantu bazosithathela imisebenzi and all that, that's why I decided ukuthi athathe umbopho ahamba ayedula abantu wabulala abantu I think abafika about 20 and so forth. So yes, siyakubona kukhona sokusenzakala la la but again into eqala from the top esuka kubo president. Uma ukuthi ungipresident u-address abantu ngendlela eyenza ukuthi abantu bafile different from omunye ungathi bahlukene and therefore baqala ukuba lenzondo from umuntu ongaso from inside love, then sizobona into ezifana nalezi zisenzeka even lapha e-America.
Sesikhangela labo abavela eMexico la emazweni wona labana abakhelane labo okuyiwa abaningi abenza imisebenzi le phansi ngoba lakho ke akubele ingxabangxoza khona apho ukuthi abaningi ngabe bayabuyela kibo.
Yeah, and lakhona futhi siyabuyela endaweni yokuthi i-misunderstanding ungazwisisi kwabantu ngoba babe belalela lokho okukhulunywa zinkokheli ukuthi laba abantu balithathela imisebenzi. Ungambuza umuntu wakhona ukuthi okay wena uyafuna ukuthi ubuklin emahoteleni, ubuklin emahofisini, ugunda utshani ezindlini zabantu and all that. Uzothola ukuthi ama-American athi no, mina ngingwenzi lo msebenzi ngoba umsebenzi ophansi for me. Then okay, uzowenziwa ngubani-ke? Ma kukuthi laba abawenzayo wena uthi awusabafuni la, usufuna lo msebenzi-ke wenziwe ngubani? Khona manje ama-raids la yenziwe yi-ICE le e-Mississippi kuma-factory abahlinza khona iy'nkukhu la nani, imisebenzi yona leyana ama-American awafuni ukuyenza imisebenzi yakhona. So but ma kusasa zokuthiwa i-price yenkukhu isikhuphukile, inkukhu obuyithenga nge-$5 isiyi-$10 ngoba nawo abasebenzi asebelapho abasebenzi abafuni iholo eliphezulu, uzothini ke wena? Nguwe futhi uzokhala usidaye ama-price asekhuphuka kanjani?
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika, njalo eyingcwethi ecubungula ezombusazwe. Umculi weSouth Africa olomdumo uDr. Malinga uyabe engekho emcimbini weSkies Metro FM, umcimbi wabantu kusasa kobulawayo eCity Hall Car Park, njengalokho obekuhleliwe ngenxa yodlakela lokukhethana ngemihlobo oluqhamuke eSouth Africa. Abanye bathi kungaxhaswa abahlabeleli balelo lizwe ngoba labo bexotsha izizalwane zakwamanye amazwe, kodwa umcimbi wabantu wona uqhubekela phambili labahlabeleli ababalisa uMadlela Sikhobokhobo, uClement Magwaza, uNovuyo Siegel, uAsaf, uZinjaziya Mluma, uNdox Junior, uKnowledge Mkiwane, uCalvin, uMsiz K, uLim Choni, uHwabarati, uLorraine Stott, Sam Music, MJ Sings, Chipman, Sinazo, Tetsa, Indlamuva, Gazeli Mnyama, Dr. Slema, loCrazy D, labanye. Asizweni ke umculo ka Dr. Malinga esithi solale kuseni. Malinga uthi salale kuseni yena ke uyabe sengekho ke emcimbini we Skies Metro FM uthiwa umcimbi wabantu kusasa ngenxa yengxaba ngcoza phela leyo ese South Africa abanye besithi labe South Africa bengavuyi kwele Zimbabwe kodwa yena ke uzi yenzele lokhu engafuni ukuthi kube lodlakela sibonile njalo le mafika izolo layo ukuthi ba abasabuyi njengalokhu abakade bekuhlelile ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Lanxa umongameli wele South Africa, uMnumzana Cyril Ramaphosa esithi balitshumi kuphela abafele kudlakela, Abalela ilungelo leluntu bathi sebedlula amachumi amabili. Hayi ke sibugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.